sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Kusakaza, Washington, D.C. Walamukela wa Studio 7, ngolwesithathu, mhlaka 12, kuMpandula 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday, last week we were on 5, so the
numbers are
but our numbers are still
very
small compared to where
started,
which is
good.
Umkhuhlane wesifo se-cholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye i-21 eHarare, inkulungwane ezedlula kancane ezintathu i-3067 zifunyenwe zilalo umkhuhlane.
Itanka nasanimile, elingeni lesikoleni sathi zitanka, amanzi aphume ayafuneka. Ama itanki ngakalungisi ukuthi kuphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster wi-fi siyakwazi ababekhona, sicela ukuthi i-booster time and again ihlale lefiweni amanzi atholakale. Thela sibe vote on what 4 days esifisikhokunot akulanga.
Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthaze amakansila asanda ukukhethwa ukuthi alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokusilela kosekelo olungabaphathisa ezifundweni zabo zamabhuku abangenelisanga ukwabala ohlobo lweBraille. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umkhuhlane wesifo se-cholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye eHarare, inkulungwane ezedlula kancane ezintathu i-3067 bafunyenwe belomkhuhlane lo selokhu uqhamukileyo uqalele eGlenview lePutiriro eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe emahofisini ogatsha lwakhe ngemva kokubunjwa kwekomidi yengatsha ezosebenzisana ukulwisana lodubo lwekholera eye Interministerial Committee.
We will not declare national disaster at this stage, you know, since we are certain that it's still localized from Harare.
Singake sathi thina lolu sekuludubo lelizwe lonke njengoba sileqiniso lokubana lokho okundawo zinye lapho waqhamukela khona emizini weHarare. Kungakho kumele silukhangele loludubo njengoluse Harare okwakhathesi. Yikho obekucetshiswana ngakho njalo sizolandela okuthiwa ngumthetho ukwenza lo.
Abezempilakahle bathi lanxa udubo lwekholera selusabalale lwaya kwezinye indawo zelizwe, benza yonke imizamo ukulwisana lalo lungaze lwafika kusibanga ilizwe langena kilo ngomnyaka ka-2008. Seluchaphele lasechithumbwiza lapho okutholakale abalitshumi lambili abacatshangelwa ukuba bale kholera. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle lokulondolozwa kwemvelo ngaphansi kwamasipala wechithumbwiza uDr. Tondelayi Kasu uthi baqale ukunanzelela ukuba selukhona lolu dubo kusukela ngolwesihlanu olodlule.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5, so the numbers are but our numbers are still compared to where we started, which is
significant. Kodwa amanani ethu lokho ephansi nxa sesiqathanisa lokwenzakala eHarare lapho oqale khona ukuqhamuka lomkhuhlane.
UDr. Kasu uthi kungalesi sizathu-ke sebesungule indawo lapho abahlaselwe yilo mkhuhlane okumele bayekwelatshwa khona ethiwa yi-Cholera Treatment Center eklinika ye-St. Mary's kusukela besizwa ukuba seluchaphele emangweni wabo. Kodwa umqondisi enhlanganisweni yezakhamizi yechithungwiza and Manyame Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi inkinga yiziphathamandla ezingafundiyo ukulungisisa lolu dubo oseluleminyaka luvuka ngokuphela.
kodwa thina siyakwazi ukuthi ama problems alapha ukuthi kakula manzi kuma tepethu njalo amasuwa ayadesta lapha eTungwiza ingcekeza njalo kayithwalwa esikhatini konke lokhu yikho kusuke kwase kuyenza ukuthi kube lo dubo lolo.
Ukhumalo usola njalo inkulumo yeziphatha amandla kumunicipality weTungwiza eziqhubeka zigezela oHarare umlando wokubangela lolu dubo endaweni yokulungisisa inkinga uZulu abhekane lazo.
Bona bengakezeli isitho Harare ngabaqale labo babone ukuthi ama conditions lawo ayenza ukuthi ikholela iqalise ngakho yini na emzini wabo lapha kundaba ingekho eruwa kagula enothoni kagula kodwa bonke lawo ngama towns ay interactor yevili lesitho Harare
abaphila ngokuthengisa endaweni yamavinkili akuthi Govanyika shopping center St Mary's bathi lanxa beyizwisisa ingozi ekhona akukho abangakwenza ngoba bephila ngokuthengisa ukudla kule ndawo. Omunye walaba bantu kungunkosazana Letty Gumbo oveze ukukhathazeka kakhulu ngodubo lwesihudo sekholera.
Sisesaba ukuthi ngasibamba vele problem yabe inkulu. Siyasabela amakhastoma ethu futhi lapho ukuthi engadla. Awukwazi ukuthi uzaba njani, uzagula, uzenza njani. Ngoba unkuntana akhona vele kawuchiye umuntu, ngawusuqalisile, hayi, unodubo. Ukuphe ukuthi vele singenzani kodwa siyazidinga impilo kodwa kunzima.
Ukhala ngokuswelakala kwamanzi emzini weTungwiza kakhulu lapho asebenzela khona.
Ngathi ngapha thina sisebenzisa amanzi evele emgodini kodwa amanzi angikhona sesifuna i-treatment vele ukuthi abe ngcono ekuthi natheni kwabantu. Hayi isithwala sethu sifuna ungathi si-right angazi kukhona okungenzeka uyabungazi ukuthi vele ungahamba njani.
Umkamongameli unkosikazi Auxilium Nangagwa wethekelele lezo ndawo lapho okulabagulayo abahlaselwe yisihudo sekholera emzini yeGlenview leBudiriro. Ngaphambilini umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa laye wethekelele endaweni eqalele khona lolu dubo lwesihudo sekholera. Isakhamuzi seGlenview unkosikazi Zaneliso Dube uveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo abakiso.
Sikhuluma ngendawo yekholera ukuthi abalungisise amasiweji balungisi besinike amanzi amanzi aklini labo lezikolo zikufuze zivalwe abantwana ikholera iqali phele ukuze abantwana bengabi nabantwana abazabe benikana ikholera esikolo ukudla ababekudla beswele amanzi konke lokhu siyakucela ukuthi abantu bekhanzulu labantu begovernment besincedise khona lapho.
Amapolisa azise uZulu weHarare ukuba bakubone kufanele ukuke bamise ukuqhutshwa kwemihlangano yonke uZulu afisa kuyenza ngalesi sikhathi sekuqhamuke udubo lwesihudo sekholera edolobheni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abaphila nobugoga ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokusilela kosekelo olungabaphathisa ezifundweni zabo lamabhuku olamabhuku abangenelisa ukwabala awohlobo lweBraille endaweni ezinjengezikolo emakolitshini amakhulu ama-university laseziphaleni zamabhuku zama-library. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu kuphume embuthwaneni owenzelwe Harare City Library wokunanza ilanga lomsebenzi wokukhuthaza ukuthuthukiswa kwezemfundo emhlabeni jikelele ele-International Literacy Day. Izifundi eziningi zikhala ngokuthi ukusilela kwamabhuku ikakhulu ohlobo lweBraille kuphazamisa izifundo zazo njalo zigcina zicela ke abanye abalozwelo ukuthi bababalele amabhuku ezifundo abazenzayo zama-textbook. UDarlington Nkomazana oqhuba izifundo zomthetho ekolitshini elikhulu le-University yeZimbabwe uthi balodubo njengezifundi ezingaboniyo. Sikhuluma kanje kulolu daba.
Like ngesikhathi lesi esikuso kadesi i-main machine yethu umtshina wethu othiwa yi-imboza wafa, so isikolo silokhu sizama ukuzama ukuthi siwulungise kodwa ya ama-challenges alokhu esiwamaningi. Then amaphepha wona ekuseke sifuna amabhuku kanye okubambe eBrew ukube sibe sibala ngesandla. Amabhuku ona lawo kawakho, sakade siphila ngama soft copy then siya sibala kuma computers but amanye amabhuku abe ngekho kuma soft copy
Unkosikazi Ratizo Muchayiri osebenzela Ibulawe Public Library ngomunye wabaphila lobugoga bokungaboni. Njalo uthi lolu dubo lokusilela kwamabhuku ludubo sibili olukhulu hatshi eHarare kuphela.
Lathi sihlangana lalolu dubo lona lelo lokuthi izinto esizifuna ezifunakalayo kobulawo ezinto i-braille equipment asilayo, even ama-braille paper. Even if umuntu engabuya walk in efuna even a single braille book, it's difficult ukuthi simnike ahambe layo. Siyabe sisimcela ukuthi hayi balela la ukuthi uhambe lalo akwenzi, like ukuthi athesi even ukuthi i-new curriculum siyenelise ukuthi sibe lama-braille books ahambelana le new curriculum. Kuyahlupha, I think we've got ama-1 or 2, 3, 4.
Umnumzana Masimba kutshela laye ongaboniyo utshelele umhlangano ukuthi eleZimbabwe limele lilandele umthetho we-Marrakesh Protocol.
Njengoba sikhangele imithetho eyaphandle welizwe, ulama steps amabili okumele ilizwe lethu lilandele. Owaqala ulento ethiwa yi-ratification. Kwazi ukuba le step esesibili ethiwa yi-domestication. Umthetho lo umele ube ngumthetho waseZimbabwe ukuthi usebenze lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo eDorothy Duncan Brady Library yazise ukuba ilakho ukuphathisa kulezi nhlupho nxa ingatholiswa usekelo lwemali, ngoba isike yadinda amabhuku aweBrady edlula inkulungwane ezintathu 3200 ezifundo ezeprimary, yadinda njalo lesekelo sombuso esitsha amagwaliba azinkulungwane ezimbili 2000. EleZimbabwe laloba igama lisekela umthetho oweMarrakesh Treaty ngombimbitho lonyaka, kodwa lokhu ungakabi umthetho olandelwayo ke elizweni. Idolobha leHarare elileziphadla zokugcinelwa amabhuku ezama-library ezilijumi lazise lumhlangano ukuthi lizathatha wonke amanyathelo ukuthi libe namabhuku lemitshina ehambelana labaphila lobugoga kuleli dolobha, ikakhulu abangaboniyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ukusenjalo, abesifazana bedolobheni leGwanda sebekhuthaze amakansila asanda ukukhethwa ukuthi alungisise udubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lokho kuvele emhlanganweni wabomama lamakansila obuqoqwe yinhlanganiso ye-Women in Leadership Development, iWILD. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhonale eGwanda.
Abesifazana abangenele umhlangano ngomvulo bebesuka emawadini wonke wedolobho leGwanda njalo bavumelene ukuthi udubo lomqoka okumele luqale ukukhangelwa ngamakhansila asanda kukhethwa ludubo lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho. Lobanje itanki elikhangelelwe ukuthi luqede udubo lwamanzi seliphelile ukwakhiwa, impompi zamanzi kazikafakwa, kungenani lokuthi sekugejiwe lapho lezo mpompi okumele ziyendlalo khona. Unkosazana Duduzile Masilela, isakhamuzi se-Space Cop North, uthi kuyadingakala ukuthi udubo lokuswelakala kwamanzi lulungisiswe ngesiphangephange, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo se-cholera.
Itanka nasanimile elingenile esikoleni liqedisa itanka, amanzi aphume ayafuneka. Ama itanki ngakalungisi ukuthi iphele amanzi aphume, sisebenzisa i-booster watch 5 liyakwazi ababekhona. Sele ukuthi i-booster time and again ihlale le fuel amanzi atholakale. Khale sibevote almost 4 days esipeak of north akulamanzi. Siyawacela amanzi bakithi.
Unkosazana Nomsavela uthi kuyadingakala ukuthi ikansile yedolobho leGwanda iqakathekise ukuhlanzeka ngokugcwala izibi ukuze kuvikelwe imikhuhlane.
Izibi sinazele ukuthi uward 4 sokungani yi-dump site. Idoti yonke itholakala kuward 4 nxa sihamba sizasithunzi sifonakala njengabantu edotini vexa. Imakethi ayilatoilet, bahamba etoilet e-old location. Kodwa babhadalisa abantu everyday ukuthengisela khonaphana. So sicela ukuthi i-health department singazisiwobi izibathelo siyilayo, sicela ukuthi bayenze umsebenzi wabo bangasebenzi etown kuphela le mali okuthibangela.
Abanye omama bakhale ngokuswelakala kwemithi ekliniki yekansili, imigwaqo emibi kanye lokusilela kwesikolo nezitanda zokwakhela izindlu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi kuyadingakala ukuthi kube lokusebenzelana ndawonye ukuze idolobho leGwanda lithuthuke.
As a new group presentation, let us work together. lokana kapu sisi ndao. We have tried to say, we have seen MTC. If politics is amkona, it's cut a snake. We say the move. But it is our chawunda. Okumele mkale mkambe na pambi. Let's support our country. Let's see them. We are in it. We are so much to so much to Zogura and our country as a soul.
Umko kwenhlelo ze Wild uNkosazana Thubelihle Mafu uthi baza kuqhubekela phambili behlanganisa umama lamakansila ukuze indubo ezikhona zilungisiswe. Umafu kudaza umama ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe.
And lathi siyathaba ukuthi namhlanje kulo mama ukansila phakathi kwenu anti bekuyi gentleman club. Kodwa sokujinjwa. I hope ukuthi in the next 5 years that are sitting there are four more women abazojoin umama nephandi. So yi challenge yithi bomama. Ngoqoliyana ka Dr. Umama bakwanisa. Sesibonile umama bakwanisa anti.
Umeya weGwanda uMnumzana Jackson Majale ongenela umhlangano lwamakansela akhe wonke uthi bazakhangela zonke indubo ezethulweyo njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzelane lamakansela.
Asifundi kusasa kube indaba kakansela, kumele kube indaba yethu. Even if what they plan at the cut of our two moja, little daughter, school plan at local, 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 local. There are no mara de mejara in the world. Larnas of people present that Lokana Susami, Lokana Sefru, Lokana Sevuza, Munyavosa. Mova, Katara Havanapa, Marks of Havanapa, I still the administration a country as we currently.
Kusenjalo umasipala wedolobho leGwanda esebenzelana labohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA bazaqhuba uhlelo lokudobha ingcekeza ngolwesihlanu edolobheni leGwanda njalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi ziphatheke kulolu hlelo ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lowesihudo sekholera wona osubulele abantu abangamathumi amabili lane. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
ELeSweden selisungule isikhwama esezigidi eziyisithupha lamakhulu amahlanu amadola i-$6.5 million esokuncedisa amankampani eZimbabwe ukuthi athuthukise inhlelo zamandla amagetsi emaphandleni. Ukuvulwa lolu hlelo ngokusemthethweni eHarare namuhla, isiphathamandla senkampani ye-Swedish International Development Authority eseZimbabwe, unkosikazi Mitt Sanegran, uthe ilizwe lakhe lisungule lolu hlelo ngoba kusobala ukuthi iningi labantu emaphandleni lisebenzisa amafutha eparafini lokunye okuphikisana lokulondolozwa kwemvelo. Lokho kwenzakala kulesiphathamandla esivela kwele Belarus elizweni. Umnumzana Victor Sheyman yena usenxuse umongameli Mnangagwa elizweni lakhe. Amazwe lawo mabili aphathisana kunhlelo ezivalisa ezokulima ezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lezamandla amagetsi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Thamani Ncube owayengukansila owemadlambuzi ePlumtree.
Amagetsi emaphandleni ngawo hamba-hambo uzabona amapholu amagetsi uphinde ubone le ntambo zakhona ukuthi khona zikhona. Kwezinye indawo futhi ubone lama-transformer ukuthi khona akhona. Kodwa lapha abe echuliwe khona kusezikolo ikakhulu kumbe ema-business center kumbe ema ezinkambeni zamapolisa nakwamanye amaclinic kodwa izakhamizi hayi into okuthiwa ngamagetsi kusala iphupho kuzo ngike ngavama ukunanzelela ukuthi khona kanti yindaba kukhanya amagetsi izakhamizi zingafinyeleli ngathola ukuthi khona intengo yakhona hayi umuntu makhaza kangeza ke ayifinyelela kanti kakhulu lalapha akhona kona lapha esembalise khona ezikolo la ngaphi ngapi abuya mhlawumbe usuku olulodwa phakathi kweviki abantu sebecina besebenzisa ezinye indlela ezingasizo magetsi.
Dawana ke anjengabo solar energy lamanye.
I-solar energy ingani i-installation singathi ukufakwa kwakhona ukuthi uzube layo iyadula. Uzofuna ukuthi khona uthi solar rise uzathola ukuthi khona hayi intengo yakho ayifinyeleleki ngoba abanye ukuze umuzi wakhe indlu eyodwa ibe electrified sikhuluma ngabo almost about 10,000 rand. Ukuthi khona umuntu aze enelise ukuba ne-basic lokuze solar system emzini wakhe epheleleyo.
Ungathi imizamo le eyenziwa nguhulumende lamanye amazwe ingaletha umahluko.
Indlela zokusebenzisa ezingangcolisi umkhathi. Ngibona ngani kuyalo kumele kusetshenziswe i-principle kakhulu yokusubsidiza ukuthi khona mhlawumbe asubsidize i-equipment uhulumende eyabe ingenelana namagetsi. Ngoba ungananzela kathesi a simple solar battery oyabo ungalisebenzisa phose maybe 3 to 3.5 years lingazange likunike uhlupho. It's going for almost about between 120 and $150. Emuntwini makhaza khona lokho vele eswele impuphu isithandekile akulula ukuthi khona sacrifice that much. Kanti ama-solar panels they are almost going amakhulu la ama-200 to 300 watts. They are going for almost about 5 to 6,000 rand, which is almost about $500 or $600. Kanti ke kuzaba nzima ukuthuthukisa umntwana wemaphandleni ukuthi khona ntambama naye azibone ebala kumbe azibone laye exhumana nomunye lo mhlaba wonke singathi kuma television sets kumbe ngapathole laye elingana nabanye abantwana abasemazweni athuthukileyo. Kuseza sikhathi isikhathi intshisekelo yami ukuthi khona mbona uhulumende ezama ukusubsidize ukwenzela ukuthi khona impahla le yama solar ingabi impahla edula kakhulu.
Lo ngumnumzana Thamani Ncube owayengukhansila wemadlambuzi sixoxela ekhona le ePlumtree. Live talk namhla kuhlelo lwabeZimbabwe asebehlala emazweni ole diaspora forum. Sithatha imizamo eyenziwa ngabasemazweni ukubuthanisa imali yokunceda ukulwisana lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wekholera eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Uthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla eziqondisa inhlangothi ezihlenga uzulu ngesikhathi zengozi zikhuthaza izigidi lezigidi zabantu abasemhlubulweni wangezansi ngokuya ngempumalanga kweMelika ukuthi zilungiselele ingozi engalethwa yisavunguzane sezulu leHurricane Florence. UHurricane Florence ukhangelelwe ukufika emhlubulweni le ekupheleni kwayona le iviki evelela elwandle lweAtlantic Ocean. Namhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe uChris Gande weStudio 7 ukhuluma lomnumzana Ralph Mthombeni osele minyaka elithumi lanhlanu ehlala khonapha kwele Melika.
Lapha sengathi kanje kubalwa njani ngathi mfike lapha 2002 kuze fika khathesi.
Kuminyaka yonke yona le osuyihlezi lapha eMelika ubona njani umumo wakhona nxa uqathanisa lo ekhaya?
Umumo wakhona kwehlukene kakhulu ukubona kwami ngoba ekhaya izinto zangikhona eziningi ukhayela kuphela ungathi kuyakuhlupheka ukuhamba kwakhona ukudla kwakhona ukudlala kwakhona ukuthini kwakhona hayi kukhayela fowethu akuhambelani ngeza ke ngiqathanisa lapha kuphambili kakhulu.
Ngokubona kwakho uzaphindela yini ekhaya ngemva kwesikhatshana?
Hayi vele ngilungisa kakhulu ukuphindela ekhaya ngoba mina ngithi ngifike lapha mvele sengingukhulu senindodendala akulanto engimangalisayo ukubona yona le development engiyibona lapha kuyangikhulisa ukuthi ngibuyele ekhaya
manje imuli ke uyahamba la yini
hayi abantwana ngithi abantwana sebengabalapha ngibona ukuthi bangavuma lokhu ubuyele ekhaya kodwa ke mina ke lo nkosikazi wami hayi asiboni ukuthi singaretire lapho sibona ngathi kungaba kuhle nxa sise emzini wethu nje khona laphana ekhaya ngoba ekhaya kusekhaya ekhaya lobo kwazi uhambe uyehlala emazweni awuzwa ukuthi ungaphi kumele uzwa ukuthi ungaphi nxa usekhaya
abantwana ke ubona ngani baza penduka yini ekhaya komunye umnyaka benze njengawe ukuthi nxa sebefuna ukuretire ba retire ekhaya
hayi abantwana kangivoni ngoba ngithi bona abalokhu mina engibuzwayo bona kabakuzwa ngoba bona bafike lapha bakhulela lapha sebethatha lapha sebehlala lapha sebezinto zabo zonke sezingathi ngeza lapha sebengathi bayavakatsha nxa besekhaya kodwa mina angivakatshe ekhaya nxa ngisuka lapha ngiyavizwa le gazi lami ukuthi sengisiye ekhaya
manje awukhanuki yini ukudla kwekhaya njengoba sesizwe abanye besithi ukudla kwemazweni kuthiyene lokwekhaya
lokho kuvele kaku akuphambanisi ngavele ngiye ekhaya nje ngibuya ngithwezi bengihambile nje kaze singo-August sile 40 years wedding anniversary ekhaya ngibuye ngilayitshile lokho enzidlobo ekhaya zo August September ngifike kathesi lapho vele akumahluko omkhulu kakhulu
ikudla bani lokho okuthwalayo ubuye lakho ukudle ngapha
uyazi kusuka yonke into kusuka kumbe kusiwithi yamabhiskithi impuphu into zekhaya imfushwa izinto ezinjalo xa kucawa ngibuya ngilayithile
bona abantwana-ke bayakudla yini khonoko
vele kabe abezwa lokuthi ngizwa difference ba ngoba mina nxa ngisidla ama-biscuits lana ama-marigo ama-lemon cream igazi lami liyezwa ukuthi ngidle i-biscuit manje bona ngithi badla kuyafanana
lo ngumnumzana Ralph Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika ubekhuluma icingweni noChris Gande weStudio 7 umculo kaCalvin esithi yena uyaziqhenya ngobulawayo kontuthu singakehlukani ngekukhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umkhuhlane wesihudo secholera usubulele abantu abangamachumi amabili lanye eHarare njalo inkulungwane phose ezintathu zihlaselwe yilo umkhuhlane selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC siyalibonga ngokulela ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.